kathesi into esiyikhangelele ngendlala okuthi ngathi amalokhu ama NGOs lawa ancedisile kwathutshale kodwa okwenza bancitshwe uncedo lweli emazweni zinkokheli zethu ezimaklaphana zibathethise zithini zithini ubusuhamba ukuthi hayi sicelele abantu bezibapha ukudla ubone ngani babankomo bangakunika yini kade anti kufanele uzehlise utsho ukuthi mina vele ngingumyanga labantu bami ngicela lingiphathise kodwa ungahambi igunya lithe hhayi abasozi bakuphathise njalo okwakhathesi nxa unanzelela sokuzasiwomela ngoba amazwe akubonile ukuthi abantu abaphezulu kuhulumende bade bezirholisa malini abantu belamba sokutho ukuthi i-government eli idlala ngabantu abaseyikusincedisa mbonani kuza kuba nzima kakhulu.
Mnumzana Nkomo, kunjani endaweni yakho?
Thina sisiye eChannelwethu ku-Ward 19, hayi indlala isisezingeni elibi kakhulu because kule situation yokuthi abantu bayahlala for 3 days or more bengadli, abantwana sebenze bengashayi ezikolo and emayindini kungafika abantu bezobona bathole ukuthi ama-families ahlupheka kakhulu. Kunzima kakhulu thina uhlelo lona lolwade lusenzakala lwavalelisa thina zivele singakhangela ngamavillage ngamavillage lwaluthatha maybe 3 abantu ivillage kuthole ukuthi nabantu abayisilisa ye-village 3 wadi yonke yahlali njalo vele uhlelo lolu lathi besimanga ukuthi lihlelo bani sase sibesifisa ukuthi ngakulama-donors lawana ancedise abantu ngokudla kumbe besebenzela ukuthi basebenze behola bekuzoba ngcono manje kwakhathesi isituation inzima akulakudla kulabantu abathengisa amabele impuphu iyatholakala ngemva kwezikhathi ezitolo futhi ukuthi i-10 kg ibiza $8.50 ubuthi ukhangele ukuthi i-10 kg maybe kumuli into elasta for just 2 days siphelile $8.50 times maybe inyanga izathethi yimali engeke ikwanisele abantu babasebenzi ukhansila okhona kasizwa ekhuluma ngendlala u-MP okhona size ekhuluma ngendlala but kwezinye indawo kuyenzakala mina engikhulumayo nje ngidilikelwe yindlu elamakamela amabili impahla zonke kwachitheka lokudla okuncane ngani lakho ngikuthengile kwathi kwagcikeleka phakathi ngikhuluma nje ngiphezu kohlupho olunzima kulabantu kuvillage 11 laba abanye abawelwa yingozi izulu latshaya izindlu zenkomo but asikaze sizokhuluma kwezinye indawo ezakhulunywa ngokuthi abantu bayancediswa la ithitsholotho umama uMrs Steth uResident Steth umama ozwakala ekhuluma ukuthi kulo hlupho lwabantu laba abahlaselwa lizulu lemasingo but kithi kuyaziwa awusozuze kukhuluma kukhulunywa kumbe lokuthi lizacompensatwa kunjengokuthi indawo yethu i-leadership esilayo kayikho.
Mnumzana Ncube, emasimini khona ngapho eyinsiza kunjani kalikaqalisa ukudobha?
Into engani iyadojwa ngokuzindumba. Into eyenzakalayo baba Nkomo umumbo wawulinywe kuqala. Izulu lithe selifika wawusutshile kuyothi ngathi wasuvuthiwe. Kwazolinywa bathe belima kwavele kwatota. Abantu bagijima badinga ama-fertilizer abalemali abalime kakhulu bathela i-fertilizer. Kathesi izulu selihambile baba Nkomo. Selithe nya i-fertilizer ifuna kuhlale kusiba lezulu. Sesiyaluzake. Yikho esikhala ngakho khonokho ukuthi ngesigaba. Ithi sigaba mna ngisuka ku-Ward 12 kulo councilor kulo MP asizake sizwe ukuthi uMP udonete kumbeni ukudla kwabantwana besikolo okungaka ucouncilor ukuwadonete into engako mbona wancedisa abantwana okungaka ngendlala uMP nxa kungu-MP esigabeni yagijima la ubhodabhodi udinga uncedo uhambe uphosele ongama-50 kg kwendumba abantwana esikolo bayapheka yinto eqakathekileyo manje uhlupho olukhona uyakhetha umuntu engazi nokuthi uyenisebenza njani yinto okufanele sinanzelele belokhu esisathule sibona into elokhu esiya phambili abantu bayalamba.
Sizwa kuthiwa lilo dubo lwempisi eseziliqedele izifuyo khona ngapho Nkomo, ungachasisa ngalolu daba?
Ngelanga kuyezwa lapha bayakhala ngikhuluma nje kuvledi 3 khona inkomo esileyo ibulewe yimpisi amadonki kuyaceda inkomo kasesekutshaya nkomo mbuzi donki impisi lezi angikwazi ukuthi zingakhontroleka njani kudala sakhuluma ukuthi maybe kungazwakala even lakuhulumende asincede yenze lokho esakuzwa kusenzakala ebhuweri ukuthi ama-rangers amasota babeziyela lezi nyamazana zibhujiswe ngoba sezibhubhisa isizwe thina ngapha sibehlupha umkhawuzane uqeda izinkomo impisi ziqeda izinkomo abantu abagangileyo baqetha izinkomo amanzi abengekho inkomo zachithakala ngikhuluma nje abantu bayadinika ngalonke amadonki mbuzi akubonwa lutho indawo yethu vele isi-remote songani singabantu kumbe abahlala edinga kudala kusakhunywa ngokuthi idinga i-remote area thina sise-resettlement ekhangelele i-resettlement ebeyiyoliprodusa inyama ngesikhathi kuseselabelungu iyindawo eyayidivelophe kakhulu kuluma nje le moto ukuthi ungabuya ngayo uyabuya njani umgwaqo wethu sokungamagoronka sokuyizifuna